be.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla leZanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZanu-PF ifuna umsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGogwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo umnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,777 votes. Wathi umnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800. Umnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The Revolutionary Party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midlands Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGogwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGogwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for. It was foreseen. It was always on the way. We are happy. Predictably, we are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process and seek to tarnish the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Awusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu, akusimangalisi.
It is their script. You are not surprised by it.
Umnumzana Tafatswa Mukwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina njengetipu sifuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZANU-PF ifuna umsebenzi violence, lodlame lokuvikela abantu bethu, lokuzama ukuthi sosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke nendaba yokuthi sivalele ukubana siyekampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke isapoti yethu iyaphakama njalo abantu balethemba. Kangelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili, siphakamise-ke uZulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka ke ivoti yona le ethiwa i-vote share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo ele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokuzivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi le free blames kuyinto ke okanye silungise free indaba yama-reform. Sikhuluma ke abantu basesadiki le-African Union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise ke iindaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu kuthiwa abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu, akuladlakela okade lukhona. Liyakhala nje
kube udlakela, liyazakala, ama-journalist atshaywa, abantu bethu balinyazwa. Asiyo nto yokukhalakhala, into esegqekeni. Ubani izanu P_F nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela, yikwenza kwabo. Siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents, baqala ngezapho babuya ngokubulala abantu, bangena 2008 bebona betha abantu hafulive lokuhlive, yikwenza kwabantu bezanu. Kodwa thina loko sizikusimise ukubana kube nembuquko elizweni.
Pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu?
Siyaphambili, sisadeploya sengabaphisa ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni.
Yini la ama-peace ambassadors?
Ngabantu bethu ke azabe behedide ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu pethu ingasebenzisa i-violence emakhaya.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe laye eseCaribe. Ukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi ucacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha e-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenzayo i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi lusho izilungisise ngoba ngakuwukuthi umuntu kuqala ukuthi i-legality that is being perpetuated that illegality must be stopped. So that's the long and short of it. The simple thing, i-Congress leyo ngayini iyinkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthethwandaba?
Ye, inkantolo yokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitholo ile ngqondo obekayilakho. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye indaba ezakhe zenzakayo, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi-ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi with an agent application ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye ama-cases, i-case le iyekiswe kwamanye ama-cases that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isithethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokhu lolanodaba-ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi?
Lolena so agent application lena yi-application ye-declaration. I-declaration esiyabe sisitsho ukuthi ikhothi yayideclare ama-rights ukuthi no into le ingayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise, we want that kind of a declaration. So khathesi sesitshela ukuthi i-Congress le imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kuqedele kuyaludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olusukela ngale.
umnumzana Ngobani Sithole liqweta likamnumzana Saibeth Msengezi sixoxelaye ekobulawayo abakubandla lezanuPF balile ukukhuluma ngodaba lolu. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Angola u-Eduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Besatshwa ukuba i-Zaporizhzhia Nuclear Power Station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Soku isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wesenziwe manje
lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele ububulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba inkosi yamthwakazi. Siyamukela kuhlelo ubaba Khumalo, kunjani baba?
Ngiyabonga mthakazi nindanini.
Hayi siphilile kakhulu, siyakwazi ukuthi ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Akusitshe tukume njani ngoba sizokuthiwa ke le mazweni abantu bayalungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lolo.
Kuthiwa iyabopha mhlakazi, iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa, abe-UK nabo bayasisiza ngezimali abangenelisi ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho langezinkomo, abanye basePlumpton bathi azilandwe khona, abanye baseFelabusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela, ngoba imhlahlandlela bayazi abantu 22K kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mtoni.
Yes, singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaningi anganani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kuzima ukutho msakazi ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu. Ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha kabangela sibili kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hhayi asikabi singeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini.
Yes,
kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hhayi kuyanyakaza.
Singathi-ke kuqakatheke kangakanani ukuthi kunanzwe usuku lolu?
Usuku lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lunanze mthakazi, ngoba inkosi uMzilikazi yakha lesi sizwe yasibiza ukuthi ngumthwakazi, isizwe esigoqela ama-tribe kumbe ngesintu sithi inhlanga ezisichike zingu-13 ezihlukeneyo. So lobumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula uMzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona esihluphekela lesi sizwe ukuthi bumba. Akufanelanga nje sekuthi hhayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlule, kodwa sizigqaja ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga into kwesikolo, kodwa inesipho nesiphuthiso kaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokukhula.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi msakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kuba babekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-region isadi. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezikhonfirma ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukuthi sithi ngoba nababe bekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo kube sekusithi le-UK le ndaweni eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho mhlonishwa, ngoba thina siyisizwe esisakazeke indawana yonke. Thina ese-South Africa nasebotswana kulula ukuyasekhaya, kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika, ikuthi lapho abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi labo ukukhumbula, ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu la esihlala khona, singafothi ukuthi ngobani sidabukaphi.
Ye, phose lokugcina baba Khumalo.
bahlabe Zulu ngithi kini lapha likhona ekhaya kobulawayo emakhaya sangane nemtatandlela phaka 10 September kuyinyama ayabingazani yabe sigida sigiya sijabula ngiyabonga mfakazi
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika Bulelani Lobhengula Khumalo wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi umdeni wakho Khumalo
senziwe manje namasiba
ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMathewu chapter 6 verse ka 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenze abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyathova kakhulu ngizila ukudla amalanga la amaningi ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuzazithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu usukhutha ke umvuzo adokumele uthole kuye uNkulunkulu. Ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zila uNkulunkulu kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensidi kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazila kodwa ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza uNkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinwa lakusasa. Weze midlalo iqembu leIslanders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeStadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leIslanders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya, kuthi eCape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1, kuthi leRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One-Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uChai bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke, kuthele Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a 201 for the loss of 5 kuma overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngapi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to be party, kodwa imigli order yiyo ke ephambanise zonke izinto, ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi izibapho izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-migli order-ke yagcina sitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One-Day International yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokuqualifier for i-World Cup. Singabe semdlalweni etshiyeneyo, kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika be-represente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Loyo uIsaiah Msolwa, usomnotho. Isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngiseCholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJoha. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando, ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi, right? Yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasekuthi-ke kuthe emva kwalapho-ke ngasengibhala-ke le albhamu after kuminyezelwe emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona and engibani ngasengibhala-ke le ngoma yona leni ukuthi inkosi yakithi. Ngithe ma sengikwenzile-ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe, kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi-ke wasivalela, kodwa engicaba ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu, izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi, ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe, vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu. Ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi, vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 28 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi Mzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe azongibona khona uba bezoba khona lapha emhlahlandlela, siyobungaza nje inkosi yakithi. Siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu niyijabulela ingoma. Engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke be-Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etholojo ungadinelwa kusasa mfowethu, sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo egogwe kabuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.